abebutho indlela asebeyithatha isingathi sizaphica uZulu. Asikhumbuleni ukuthi abantu abangamaminista baba ngamaminista bekhethwe ngumongameli uRobert Mugabe. Ukuthi bengaba masela bebenjani, kuyafanele ukuthi umuntu obakhethileyo nguye ole responsibility yokuthi abaxoshe, kumbe uyofanele axoshe nxa kuwukuthi abantu bakhe baya. Ngakho le nto bengathi kayistart sengathi ngabantu abalepersonali ngamafashini ezalu la alwayo. UZulu bekhangelele ukuthi umongameli Mugabe uzayehla ebuhlalweni, kodwa sokukhanya ngathi hayi la ngama-fashional bakes ekade khona between i-lacoste fashion ezanu lalabo kuthiwa yi-G40. Labo kuthiwa i-G40 kade bengqobe abe-lacoste ngokumobilize ama-rally, laba be-lacoste manje sebesebenzise abebutho ngokuphindisela.
Ubona livuma yini ibutho limekela uMugabe eqhubeka engumongameli welizwe?
Izolo kuphume imifanekiso yomhlangano obekhona phakathi kamongameli Mugabe lequla elithunywe uJacob Zuma laye umkhokheli webutho uConstantine Chiwenga. Ma ungakuhlolisisa imifanekiso leyo ephumileyo, kukhanya ngathi yonke into imnandi, abantu labo bajabulelene. Akunikezi ithemba lokuthi abebutho kukhona into obayilwayo lo mongameli Mugabe. Izithombele ziyana zibonisa sengathi hayi, laba kade belethemba lokuthi uMugabe uzayehla masinyani, hayi ithemba leli lingashabalala ngenxa yokuthi kukhanya ngathi hayi, laba bantu ngabantu abazanayo, kukhona into abaphezu kwayo. Ababonisi ukuthi kungabe kulo kungazwani phakathi kwabo.
Kodwa bengamekela uMugabe bona oChiwenga bemthiye engumongameli, awuboni yini ukuthi bengaba sebezifaka engozini enkulu?
Iyaphica lento ngenxa yokuthi njengoba ufisho sokungathi sokuyi-stalemate manje, kanye inkunzi ezimbili sezithobeleni, eyinye ingavele iphazamise izaba yinyama. So ungathi labo bebutho lento abayiqalisileyo kufanele bayiphutshise, because nxa bengayiphutshisanga kuzaboshwa bona or kuzavela abanye phakathi kwesibutho abathi a-a indlela le selithathe asiyo esivumeleneyo. Ngamanye amagama kungaba le counter coup nxa kuluma kuthotshelweni kunje, or kungenzakala ukuthi umongameli Mugabe athole amanye amandla njengoba sizothiwa isadi yakhe izahlangana labo-AU or abanye abebutho abasekelana laye bengamnikeza amandla ukuthi aguqule abe nguyo lamandla abophe laba abafuna ukuthi aphume esikhundleni. Njengoba kunje zithobelene, anything can happen.